Ekhuluma kusehlakalo sokwethekelela esibhedlela se-esigodini, uHastings uthe kuyajabulisa ukubona imitshina yakulezi insuku isetshenziswa le midala ekwelapheni abantu abaphila legcikwane lengculaza, njalo ikuzinga lokulandela iziqondiso zamazwe womhlaba zokuphathwa kwabaphila lalesi simo. Umqondisi esibhedlela se-esigodini District Hospital, uDokotela Clopas Kira Makonese, uchasisa ukusebenza kwemitshina abalayo kulesi isibhedlela yokugcina imbali yezigulane.
Sekubuya uhlelo olwe-EHR, ithiwa i-Electronic Health Record. Khathesi asisafuna amaphepha amaningi. Ibizo lakho lingabhalwa esibhedlela, wena uzaphonga ukuthi uzabuya next time uphonga ukukhuluma ibizo lakho, ukhona ku-system, konke sokuphakathi lathi kuzasincedisa ukuthi isikhathi ozasiqeda esibhedlela siphonga ukubhala.
Umongikazi omkhulu esigodini District Hospital, unkosikazi Mavis Nyoni, yena uchasisa ngokusebenza kohlelo lokuphathwa kwabantu abazohlolwa okwakuqala labavele sebephila legcikwane lengculaza.
Liyasinceda kakhulu ukuthi lapho abavela khona ngithi siyayenelisa ukuthi siphumele inhlelo zokuthi singafinyelela khona ngale. Sizama ukuthi sifundise abantu ngokuthi batshintshe njani indlela abaphila ngayo, lokuthi sibatshele inhlelo ezingabancedisa ukuthi igciwane lingehliswa njani. Ngoba within i-district yethu as we speak, kule-voluntary male medical circumcision, and we have teams that go around kuma-clinics bemobilize abantu. Abanye babe based kuma-clinics at engxenye for a whole week, abantu bebebebuya bezokwenza i-circumcision. That's another intervention to prevent i-spread of HIV infection, especially those who are negative.
U-Chief Medical Laboratory Scientist eMpilo Central Hospital, uMnumzana Abel Wildman, uthi imitshina abayitholayo yakulezi insuku iyabanceda ukupima ukuba igcikwane liyisilinganiso esingakanani egazini lomuntu.
Iyanceda kuyenza ama-viral load test akhangele ukuthi i-HIV ikhule emzimbeni okunganani. Iyatshengisa ukuthi umuntu i-treatment iyasebenza kumbe kayisebenzi. Met North, South, Lower City, labasemashonaland West, ma sebekhulele umsebenzi bayaletha lapha. Siyenza the most in the country. Kulezinye izinto ezihluphayo kwesinye isikhathi i-power iyahlupha, inga-effect umsebenzi, ukucitshwa kwamanzi, lezinye izinto esebenzisa amakhompyutha ma engaphangisi iyaphuzisa umsebenzi ukuthi uphumise ama-results.
Uhulumende weMelika usesebenzise ibhiliyoni yamadola eMelika ekuncediseni uhlelo lokusebenzisa imitshina yakulezi insuku ukugcina imbali yezigulane ezibhedlela, kanye lokuhambisa imibiko yenhlelo yezempilakahle ezibhedlela ezedlula amatshumi ayisithiyangalombili i-83 ezweni. Ngaphandle kwemitshina emitsha eyafakwa esibhedlela seMpilo Central Hospital koBulawayo, lelo lizwe seliphathise kunhlelo ezimbalwa ezigoqela ukuhlolwa kwegazi labantu ukuba bazi isimo sokuthi banegcikwane kumbe hathi, abangaba zinkulungwane ezilitshumi lambili ngelanga ezigabeni zeMathebeleland North, South, Bulawayo, Midlands leMashonaland West. Iziphathamandla zeMpilo Central Hospital lesigodini District Hospital babonye uhlelo lwePEPFAR bethi lwenza umsebenzi wokuphathisa abaphila legcikwane lengculaza ubelula, njalo igwanda lelupane isiza kuba lemitshina yayo yodwa yokuhlola leli gciwane. Ngimela iStudio 7 ngisesigodini, ngingu-Anastasia Ndlovu.